Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ziku 23 kuNhlangula 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Elinye lamacele e-CCC kobulawayo lithi selichiyele amahofisi awo kobulawayo ngemva kokuthathelwa ngumkhokheli webandla le-MDC umnumzana Douglas Monzora esebenzisa umthethwandaba.
Sesisukile kuleyani ndaba, nanku nje sephinde wayipenda futhi yaba yi-red ikhala ye-MDC, wasebeka lo mfanekiso wakhe njengoprezidenti we-MDC.
Iningi lithi limelele ukubona ukuthi kuzowela ngaphi indukulo xa-kuxaku kudaba lapho iZak ethi ithungatha umkhondo kamnumzana Wicknell Chivayo labanye bakhe ukuze ibaphenye ngodaba lwenkohlakalo.
Sibone emaphepheni lapha kusukelana kuthiwa hambe bona uVictor la wethatha imota, simangala ukuthi yimali bani esengukuhlazwa kanje. Abantu abale mali baningi sibakuqali ngabo.
Siza kuzwa impumela yemidlalo ye-Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selichile amahofisi alo kobulawayo ngemva kokuthathelwa ngumkhokheli webandla le-MDC umnumzana Douglas Monzora osebenzise umthethwandaba. Asizweni umnumzana Albert Mhlanga, ilunga lelinye lamacele e-CCC ebelisebenzisa amahofisi la, esichasisela okwenzakeleyo.
Yekuliqiniso dadewethu, abakaMonzora sebeyithethe ngoba into eyenzakalayo ukuthi ingelafonic ikhampani esayifoma si-MDC kwasukubekwa ama-directors amanye asala ekuMonzora. So kutsho ukuthi ngezinye indlela yibo abanikazi be-building i-MDC OCC zayizirentile. So uMonzora uthe ukuthi sesile skwerede, yikho ke wasixotsha. Njengebandla le-CC singabantu abalalela umthetho, yikho ke abakaMonzora kumbuna umzana uMonzora uhambe wabuya lo messenger of court. Sesisukile kuleyani indawo, nanku nje sephinde wayipenda futhi yaba yi-red ikhala ye-MDC, wasebeka lo mfanekiso wakhe njengoprezidenti we-MDC. So thina kasingeke singene kuleyo ndawo ngoba thina so MDC, thina siyi-CC. So sisukile. Uzananzelela ukuthi ama-political parties amaningi ngenxa ye-finances abala ma-building, ngisho even labezano PF ebalayo kobulawayo bayirenta e-City Council of Bulawayo. Kutsho ukuthi nxa uthe wathuthiswa impahla ngobusuku ungakwazi, uyabe ungakwazi ukuthi i-next building ozayisebenzisa yiphi. Yikho hhayi sisakhankasa ukuthi sidinge indawo esirente futhi ukuze kuthi in future sikwanise ukuthenga ama-ofisi ethu. Umbuzo wakho lo owokuthi sesisebenza lo baba uChabangu, hhayi thina sisebenza lo baba uChabangu onguye osikhokhelayo, nguye osikhokhelayo thina siyi-CC njengoba saqalisa. Ubaba uChabangu kakasitsheli ukuthi sisebenza lo Ncube, yikho kuzananzelela ukuthi la kulowo mhlangano wakhe uNcube ade khona thina kasihambanga. Kasikwazi okukaNcube njewana ngangathi ukuthi hhayi mina uNcube lokuthi nguprezidenti kangikwazi, le qembu lethu esisebenza ngalo kasikwazi ukuthi nguprezidenti we-CC. Lokhu esagcina nasiku-MDC Alliance, le-CC yayikhokelwa ngubaba uNelson Chamisa. So into ezayenzakala sizezwa ngaye ubaba uChabangu engathi sisebenza lo Ncube kumbe lokhu esiqhubeka sinjalo kukuye, kodwa kwakhathesi hhayi kakakutsho.
Lo ngumnumzana Albert Mhlanga, ilunga lelinye lamacele e-CCC esixoxelayo ekobulawayo. Kusenjalo, iningi lithi limelele ukuthi libone ukuze ukuba kuyawela ngaphindu kulo xa-kuxaku Kudaba lapho inhlanganiso ebona ngokwenqabela inkohlakalo elizweni eZimbabwe Anti-Corruption Commission iZAC isithi ithungatha umkhondo wabomnumzana Wicknell Chivayo, Moses Mpofu lo Mike Chimombe ekuphenyeni udaba lokuthi abasebenzisanga imali yelizwe ngokungekho emthethweni na. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies.
Sizabona-ke ukuthi kuzayenzakala yini ngoba nanku iZimbabwe Electoral Commission iyahuya i-coming forward ukuthi yona izimisele ukuthi kababanje laba bantu babuze.
Kodwa abanye bathi kwakuvele kulindelweni isikhathi sonke lesi, kungabe nje sokuyimpi yomdeni.
Mhlawumbe kwakukhona abantu beZimbabwe Anti-Corruption Commission bathe bona babemelele ukuthi bathole ubufakazi obubambekayo. Besizinge sibona ukuthi kukhona okunikwa kuwana sibone emaphepheni lapha kusukelana kuthiwa hambe bona uVictor la uyothatha imota, simangala ukuthi yimali bani ethenge ukuhlazwa. Kanje abantu abalemali baningi phela kuqale ngabo oshintshe imtasa labana bale abalamabhilding amakhulu anjengabo-Diner City obabo-Steve Mashiwa, baningi abantu abalemali eZimbabwe kodwa kukhanya sibabone beyilahla beyihlaza. Kuvele kutshengisa ukuthi kukhona okutshaya amanzi ukuthi imali leyi ayiso mali umuntu ayisebenzeleyo ngezithuku kuzathi njengabantu makhaza sifisa ukuthi indaba leyi ingapheleli emlonyeni kuphela.
Kambe singabona uhulumende senelisa ukuthi babuye elizweni nxa kuyikuthi mhlawumbe abasafuni ukuphindela?
Kalifuni futhi njalo kusitephulethu ukuthi ngithi engayevele ukuthi ukuthi ukubalela kwabo khonoko ukuhamba kwabo khonoko ngayevele beplanile kunabanye ababathiphileyo ukuthi kuhambanini. Kodwa nxa uhulumende ezimishele ukuthi ulwa lobunzilimbane kukhona okwenziwayo emthethweni kudingakala kho kumele i-Interpol ingene, amapholisa omhlaba okuthiwa i-Interpol abantu labana babanje lapha abakhona ba-extradite balethela izweni kusukesa kubona kusenzakala kwamanye amazwe amaningi. So ikonstitutiyoni umongameli laye kumele avele sobala ukuthi into le kube ngekho phakathi kwayo, ngoba abatshontshelazi bantu bathengisa imali yembuzi ekade kumele ziphiwa abantu, bathatha imali yakhona bazivela. Abantu bayahlupheka kathe abazijelanga lezo mbuzi.
Kodwa njengoba iZAC isithi sabaphenya, kungenzakala phela ukuthi bengaba msulwa?
Ukuthi babe msulwa kushiya ngokuthi ubufakazi obukhona bungakanani. Okunye futhi esijele ukukwenza thina njengamaZimbabwe yikuthi kasiphatheki. Abanye zatshela ukuthi abantu bakhona bafeze emakhaya abalobufakazi obuphuma eZAC. Ngiyakwazi ukuthi bakhona abantu bonabaomele baphiwa ivuvuzi bangaziphiwa, bakhona kumele bazibuke bazofakaza. Sengabe ungasabanga labantu ababuya bazofakaza, yikho sitokutshela kwenze amacala akhona kuthole phelelwa ngamandla iZAC ingasaqhubekeli phambili.
Lo umnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo ngumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Ukwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli William Ruto weKenya uthi uzimisele ukuxoxisana lenkulungwane lenkulungwane zabasakhulayo abakade betshengisela kuyona le iviki besola ukukhutshulwa kwemithelo yetax. Lokhu kuvezwe isiphathamandla sehofisi kamongameli Ruto ngesikhathi inhlelo zakhe eziphathelane lomnotho welizwe zisolwa ngabaningi, ukutsho abendaba abe-AFP. Imsakazo lamaphephandaba eBhilithani athi isiphathamandla sebandla lama-conservatives kulelwe lizwe umnumzana Nick Mason usetshiye umsebenzi wokwesikhatshana kulandela imbiko ethi amalunga aleli bandla elibusayo asebenzisa abakutholayo kuhulumende ukuthi babheje ngenjongo yokuthola inzuzo ngelanga lokuqhuba ukhetho olukamhlaka 4 ngenyanga ezayo lona lingakamenyezelwa ngokusemthethweni. Umnumzana Mason ngowesine ukuphenywa kulolu daba yi-UK's Gambling Commission. Kubika abezindaba abe-AP. Okwamanje sengelitshiya ezandleni zikaTabo Kancube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa lo Dr. Delton Dube osebenzela esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals osemelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship njalo ezinikele ekuthuthukiseni impila kahle ikakhulu eyabesifazane e-Afrika.
Ngithabile kakhulu, ngijabulile ukuthi ngibuye lapha e-USA ngisuke e-Afrika ngizobona ukuthi impilo ye-America yona injani. Okungithabise kakhulu yizinto eziningi, ngiyaswela ukuthi ngiqalisele ngayo. Sikusukisela ngilungiselela ukubuya lapha i-embassy sithethe yasi-orienta yasincedisa ukuthi sibe kwazi ukuthi si-expecteni nxa sesibuya lapha. Sesendleleni ngefamachina, ama-airlines asiphathe kuhle kakhulu. Bayenza ukuthi sibe comfortable, sikholise uhambo lwethu loba lukade lulude luthethe amalanga amaningi. Sathi sisehla eFrance lase-Atlanta silungiselele ukubuya ngapha ePhiladelphia ngikhonektha mbuye eDelaware. Lakho ngiphethwe kuhle kakhulu, sadla ukudla okumnandi, sahlangana labantu abakind abakhulumisayo abakwanisa ukuthi besiphathise kakhulu. I'm very excited for the upcoming weeks. Sizabe sifunda kwamanye ama-Africans, sifunda la kuma-American citizens mayelana le-leadership, lento esingazenza ukuthi si-improve ama-community esivela kiyo. Kumnandi kakhulu, sendlaleni labo obhuti bami abaningi abe-Zambia, abe-Malawi, abe-Nigeria.
Khangelele ukuthi lifundeni ngalesi sikhathi liphansi kohlelo lolo.
So ku-leadership and civic engagement sizafunda ngokuthi ama-citizens awe-USA ashepa njani i-history yawo, yakha njani ilizwe elikhulu njenge-United States, njalo a-affecta njani ukuthi indawo yabo ibe yindawo engcono. Sizahlangana labanye aba-engaged ku-leadership kundawo yonale Delaware. Then labo bazasincedisa ukuthi sibe kwazi ukuthi singasolva njani ama-problems esihlangana lawo njengoba singama-leaders avela e-Africa. Abantu bengalandela ku-social media yikho abangathola khona i-experience yonke ngokugcweleyo kubo-Facebook, laku-Instagram, laku-LinkedIn. Bathola lapho kubhale 2024 Mandela Fellows. Sizabe siposta ama-pictures, sizabe siposta into esizifundayo.
Ukhula ubukhangelele ukuthi uzafika kuzinga osifike kilo na?
Mina ngikhulele lokuthini lelo Bengula West, ngabe sengisuka ngahlala emganwini lemuli yangakithi. Ngikhula bengingumfana othanda ukudlala, othanda ukuparticipate esikolo kakhulu. Bengivele ngile confidence, le hope yokuthi ngizakwenza kwelinye ilanga umsebenzi ozancedisa abantu, uphathise ukuthi i-community yethu ibe yindawo engcono. So bengingani ngiyaku-expecta mbijana, but not ukuthi kuzayenzakala ngendlela okuyenzakale ngayo. Impilo ayihambi njengokuthi amaplanethi anjani sometimes, but bengikukhangelele kakhulu, benguze enhliziyweni yami ukuthi hhayi kulo mlilo ovuthayo ozasincedisa ukuthi siphathise abantu. So I'm very excited ukuthi ngibe ngudokotela, ngiyaphathisa abantu abagulayo, ngiyancedisa abantwana, ama-teenagers, abomama, abobaba, wonke umuntu nje jikelele phathelana mayelana ngezifo ababelazo.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa lodokotela Delton Dube osemelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngudabo kancube.
Siyabonga Thaboka, okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Gift Dube we Studio 7.
Sigcina masiko wethu, owenze
sigcina namasiko. Yeah, kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla xoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhavinyana Ngwenya kulangale koBulawayo. Ngwenya, siyakumukela kuhlelo ba.
Hayi, ngiyabonga Thabo.
Ye, nxa unje siyabona ukuthi kulesomiso esimangalisayo. Pho kuphathwa njani lokho nxa sesikhuluma ngezokucela izulu lonyaka?
Laba abavele behambela izulu okuthiwa ngamadinga, ngendawo ngendawo, ngenduna ngenduna, kufanele ukuthi baqalise ukuthi balungiselele ukuya khonale lapho kucelwa khona amazulu. Baziwa bona labo, bayazazi ukuthi abahambeli bendawo ezinjalo yibaphi. Umlandu wabo lo lezinduna
singathi ukujalo ukuqala nini kono kuba bangwenya kana nini njalo kuqalwa ngubani kuzokuhamba njani
isikhathi sakho ukuqalwa ngazo isene sesizayo bese usifika ikumkhaliso wakho njengoba sisho ukuthi bayaziwa ukuthi abadinga abayibo abavele becela amazolo ngendlula ngendlula ilabantu bayo abahambela lezo zinto ukucela amazolo
njengoba kunjalo sizakuthiwa-ke kulabanye abantu asabagangela enjelele benze okunye okuyizinto khanya kusaqedakali so kuyasebenza yini
ukuganga kuvele kuhlezi kukhona kodwa bona ababagangileyo ukhona umvuzo abazawuthola ngamunye ngamunye wabo abahamba beshona izinto zikankulunkulu thina sithi unkulunkulu wethu nasi siyacela amazolo endleleni komanyangwa ezilo indawana zonke lezi yizo ezidibayo ukuthi nxa kule somiso abantu abayikhalaza khona ngendlela ezaziwayo ukwenzela ukuthi amazolo abe khona
sizwa njalo kuthiwa-ke njengenjelele kwatshontshwa le ndiwo kumbe zabulawa pho nxa zibulawa kunjalo uthini umdali khonapo
ukubulala izigangi sezikhona izigangi singathi kuwumuntu ongusathane izigangi zingosathane nxa unkulunkulu elungisa bona bayona besonela abantu kwenze ukuthi kube nesomiso abantu bakhawule yena uyabe nenjongo yakhe eyobuthakathi nabathakathi nabo abahamba besiyabhidliza indawo zamasiko enjeleni ayisho bantu benezigaba zonezo abantu abavele benenjongo embi abavele khatshana belantukuza bona
ye siyakhumbula ukuthi lakudala nxa wakucela izulu wawuzokuthiwa-ke kuyadojwa amathambo ufuzwa izindlu zabothekwane lezinto enjalo kusayenziwa pho khonokho
akusenziwa kunezigaba ngezigaba abakwenzayo khonokho abaningi abasakwenzi ibathi bona ifire in Jesus name kathi-ke uJesus unkulunkulu owasiphayo indlela zona leyo nxa siqela izulu sisenze nje bona bathi ngusathane kathi-ke unkulunkulu wapha isizwe ngasinye ngasinye indlela yokumkhonza indlela yokukhuluma naye
ye lapha-ke besixoxa le nyanga enkulu uDavid Mkhabenyana Ngwenya ukhona ngale-ke kobulawayo sibonge kakhulu Ngwenya ungadinga kusasa mntu
omdala
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington asizweni-ke eziphathelane lokholo lwesiKristu
lele bonke abalaleli be-Studio 7 namhlanje ntambama yeyokhulumayo ngumfundisi usiyaphambili moyo from Wange eZimbabwe ngifuna ukuthi namhlanje sikhangela ezesiKristu ke sivule ilizwi likaNkulunkulu ke sibale kuMatthew chapter 11 iverse ngeka-28 sisiyafika ku-30 ibaleka kanje wozani kimi lina lonke elikhathelele lisindwayo ngizaliphumuza zithwaliseni ijogwe lami lifunde kimi ngoba ngimnene futhi ngithobekile enhliziyweni njalo lizazuza ukuphumula kwemphefumulo yenu ngoba ijogwe lami lilula lomthwalo wami kawusindi siyabonga ke bathandekayo lapha sihlangana lelizwi likaNkulunkulu uNkulunkulu ekhulumisana nabo bonke abakhatheleyo labasindwayo yabona emhlabeni esiphila ko sihlangana lezinto ezinzima kakhulu ezingasikhathaza ezingasihlukuluza ezingabonakala engani zisithwali senzima iBhayibheli bese lisithi wozani kimi lina lonke elikhathelele lisindwayo uNkulunkulu uyazi ukuthi siyahlangana lezinto ezisindayo kulo mhlaba esiphila kuwo and impendulo singayithola kuphela kuye uthi wozani kimi lithwale elami ijogwe ngoba elami ijogwe lilula njalo uyathi fundani kimi. Uyabona uphilile lumhlaba wabawazi kanti uNkulunkulu uyadala lumhlaba. Uyazi lenkinga abantu abangahlangana lazo kuye. Nguye kuphela esingafunda kuye masifuna ukuthi siphile ngendlela engasiza. So kasiyekeleni ukuzithwalela thina inkinga zethu. Kasiyekeleni ukuzithwalela thina okusisindayo. Kasiyekeleni ukuzithwalela thina imiqalo yothi yonke kasihambeni siyayithula enkosini. Inkosi sithwalele yona imithwalo yayo. Impilo zasihambela kahle. Yabona empilweni ungafuna ukuzithwalela izinto wena uzayenza ama decisions angayisiwo. Yikho uthola abanye abantu uzokuthiwa ucommit suicide, uthola abanye abantu uzokuthiwa uzivulela uzilengisile ngentambo, uthola abanye abantu uzokuthiwa cha umuntu wambulala kumbe udubula umuntu ngenxa yenkinga abahlangana lazo ngoba befuna ukuthi bazithwalele bona imithwalo yabo. Bazalwana abathandekayo, ilizwi likaNkulunkulu lithi asibuyeni kuye lemithwalo yethu, yena sethule into ezisindayo. Ngiyamthanda lwana umhlabeleli azathi vika kuJesu ngoba yena ulalela indlebe yakhe ilalela ukuzwa ukukhala kwabantwana bakaNkulunkulu. So bonke abanenkinga sambeni siyethula kuye, uyasaza, sambeni siyethula kuye, uyasizwisisa, asambeni siyethula kuye, uza sinikezela ijogwe elimnene. Kanti phezu kwakho konke sibuye sifunde kuye ngoba yena impilo uyazingcono. Kutshoni ke ukufunda kuye, sifunde elizwini lakhe kusiqondisa ke ukuthi singaphila njani. Njalo nxa singathwala elakhe ijogwe, utshilo ukubana elakhe ijogwe lilula lomthwalo wakhe kawusindi. But yalo umhlaba imthwalo iyasisinda, inkinga zalo umhlaba ziyasisinda. Ngeke siyendawo, ngeke sifike gatshana nxa sigijima sizithwalele thina imthwalo yethu. Kuyini okukuhluphayo wena ke namhlanje? Kuyini okukukhathazayo? Yuphi umthwalo kuwe? Uthwale wonke ulethe enkosini, ulethe kuJesu ayithule imthwalo yakho eza kusiza. Loba yini ekuhluphayo ungahambi kubomalume, ungahambi kubogogo, ungahambi kubokhulu? Kwesisikhathi bangashwela impendulo, kodwa nxa ungakhangela kuNkulunkulu uyethulele konke kuye, uza kwethula umthwalo wakho onzima, akunikeza impilo elula, akunikezela ijogwe elilula elingasindiyo. Ngiyabonga bathanda abaye kaNkulunkulu, uNkulunkulu alenzele kahle. Ngilitshela inqobe lonke ngasambeni kuye lemthwalo yethu, uza sisiza asethule imthwalo. Asikhuleke nini. Baba wethu ayingcwele, siyabonga isonkosi yethu Jesu, sibonga ilizwi lakho, sizwile ukukhuluma kwakho njengalokho sikhuthaza ukuthi wozani kimi lina lonke likhathelele lisindwayo, wozani kimi ngilethule imthwalo yoni, lithwale lami ijogwe ngoba lilula. Siyasondela njengabantu bakho uNkulunkulu amaingcwele, sisondela kuwe sethule imthwalo yethu, usinikeze lakho ijogwe lilula. Khipha bonke ubunzima lenkinga esibhekana nazo, esihlangana nazo empilweni yethu uNkulunkulu amaingcwele, senze siphile impilo kahle, sifundise phezu kwakho konke Baba, ukufunda kuwe. Siyabonga ngelihle igama lenkosi Jesu, ngiyakhuleka, amen. Ngiyabonga abathandekayo, uNkulunkulu alibusise. Olivalelisayo umfundisi usiyaphambili moyo, siyabonga. Thank you.
Sibonge umfundisi siyaphambili moyo esixoxelayo kobulawayo esethulela eziphathelane lokho lo lwesiKristu. Wezemidlalo lamhla, intathele izindaba yethu Joseph Njanji usipha impumela yemidlalo edlalwe lamhla kusigaba seCasrilaka Premier Soccer League.
Iqembu lelindazi inqobele wangenye 1 kanye emdlalweni obusenkundleni eBaba Fields, njalo ohlohlele iqembu leBosso nguMarvin Sibanda ngehlandla lesibili lomdlalo. Phambilini kwalomdlalo iqembu lelindazi beselihambe imidlalo eyisithupha lingazange linqobe, njengoba lwelicine ukunqoba ngenyanga kamabasa. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leCape United lithaye leCheck Good Pirates nge-2-1. Ohlohlele iqembu leCape United nguWilliam Manondo, kuthi uGift Mwinga ohlohlele iCheck Good Pirates. Iqembu leGreen Fuel linqobele yadanye wanganya, njalo lihlohlelwe ngu-Anel Kachivandire. Umdlalo obuphakathi kweqembu leDynamos leManyika Diamonds ufike emaphethelweni zingujikilobhanqa 0-0. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo, owayengumdlali womdlalo we-volleyball uThembi Nkosi Ngulube uthi imincintiswano yezikolo yiyo engavuselela lomdlalo elizweni. Asizweni exoxa lentathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Ngulube wadlalela amaqembu abalisa ele Highlanders Volleyball Club kanye lele David Whitehead njalo wayeyingxenye yeqembu elimela uBulawayo. Uthi ube yingxenye yabadlali abasungula iqembu le Highlanders Volleyball Club kodwa yena wayekhule efuna ukudlalela iqembu le Highlanders elidlala ibhola lenyawo.
Mina ivolleyball ngathi ayiqalisa by mistake because I was a good soccer player and umuntu umuntu engangimthanda mo. Ipita Nkomo. I told you to my 88 in grade school as a trainer in the Zindlali Paul. So, I didn't feel it as it. Babe nge la lo ni. Babe nge la lo ni. So, I tried to make put some of our friends to try. So, school scholars that were with try, at least you must have one sport. So, I think I'm going to train in volleyball. So, from there, I'm going to teach our way to, when we want to introduce them to serious volleyball, I'm going to Mutiti Ngobe, Thomas Tabani Ngobe.
Uthe lokhu esasengumntwana wesikolo wazithola esengomunye wabadlali abaqale iqembu le Highlanders ngo-1987 ndawonye lomfowabo u-Augustine kanye labanye.
1987 it happened ukuthi i-Highlanders football club yayisithetha ama-franchise kwamanye amalokhu ama-disciplines. I think Tina Zangena, the rugby, I think Soon Drusa was there, was on the Islanders, the basketball, then Guavala. So that's when the Islanders volleyball started in 1957. And now, 1987, I'm from 3. The Islanders, they chatter every, I'm a players. I remember there's this other time, this enter Kwana Matima Machuosa. I can't be learning Matima Kwana in terms of the game. So we call the any Islanders. And so as soon as we can go to the tournament. So I think that's when the career started.
Ungulube uthi abadlali bomdlalo we-volleyball babe baningi kabi ngesikhathi bona besakhula ngoba iningi labo belidlala lo mdlalo ezikolo. Uqhubeke wathi ungadlalwa kakhulu ezikolo sekudale ukuba babe balutshwane abawudlalayo kulezi nsuku.
But I think into ebulalayo ngathesi they've killed the sport kuma-schools. Akusela lokhuyana ukuthi you could pick ama-players besesesecondary. Ama schools tournaments asemalutshwane eBulawayo. The association ayibuyeli ezikolo kuma-boarding schools even konapha etown because I remember thina wethu good league sibil. But I remember one day sesiku-final eSt Columbus belinye ikhiwa labuya lathi no, these are not schools, ngama-clubs. So basebemconvinsa bamtshela ukuthi ngabantwana besikolo yabo. That's how good it was. And thina sathi siphuma esikolo sabuya sehle safilter ngapha kuma-clubs wona lawo.
Ngomnyaka ka-1995 uNgulube ube yingxenye yabadlali abaphatheke kuhlelo lokukhethwa kweqembu elimele isizwe kwimidlalo ye-All Africa Games kodwa akasabanga ingxenye yaleli qembu. Wenelise ukudlalela iqembu elimele isigaba seMatabeleland ngesikhathi edlalela iqembu le-Highlanders kwathi lalapho esethethwe liqembu le-David Whitehead ube yingxenye yeqembu elimele inkabazwe. Ngo-1999 uke waya kwele-Botswana lapho ayebefunwa khona liqembu le-Botswana Defence Forces kodwa akusaphumelelanga ukuba edlala khona. Ngo-2000 utholakale lomkhuhlane wamehlo we-glaucoma ogcine umthathela ukubona njalo kathesi usengumfundisi webandla le-Living Hope Apostolic Faith. Ngiyimele isibe 7 koBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Namhla ngiyaqhutha umoya uthandaza Nkosi yami
ngiyacela
mani hambe kanye nawe Nkosi
kanye nawe
Inzwisa yomculo umculo ke we Man of Influence besithi kanye nawe. Hayi ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ezizikhokhela ibandla lesisi
lithi selichiye amahofisi alo ukobulawayo ngoba esethethwe yi-MDC kamnumzana Monzora. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo, yimi uSithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.